Lokhu kuvezwe ngumphathi ntambo wezokwethulwa kwemibiko embikweni wakhe wangeviki awethulela intatheli izindaba phezu kwesimo elizweni lokwenziwa ngabequla elibona ngenhlelo zokuvikela ukuthelelanwa lula kwe-COVID-19 elizweni ele-ad hoc Interministerial Task Force on COVID-19. Ngakho-ke unkosikazi Mtshwangwa ukhuthaza abantu ukuthi bahambe lapho kulesidingo hathi mahlayana ikakhulu ngezikhathi zokuya lokuphenduka emsebenzini. Kodwa uZulu labalwela ilungelo loluntu bathi kuyabamangalisa okukhulunywa nguhulumende elizweni elilesilinganiso esikhulu sabaphila ngokuthengisa njalo okunengi okudingakalayo okubalisa amabhanga kutholakala edolobheni. Umnumzana Victor Dube uthi kunzima ukwehlukanisa abantu abahamba ngoba kulesizathu lababikwa nguhulumende ukuthi bahamba mahlayana.
Angikuzwisisi njalo kimi ngathi kuyanihlupha ukuthi kanti sibuswa ngabantu yini benisibuswa yini. Nxa esithi umuntu utravela unnecessary uyabe sitshoni ngoba engubonayo umuntu uvela endlini i-transport iyahlupha njalo iyadula. Shuwa ngatshona ebhoda ngedolobha lonke kathesa kule ndlala akula mali. Imuli eziningi zaziphila ngakhona kokuthengisa izinto zabo esitridini langaphi langaphi. Akula lutho bazawudlana abantu bonapha. Nxa umuntu ephuma endlini esiya endaweni aya kuyo ulesizathu sokuya khona ngale.
Uhulumende akukhulumayo lokhu uDubethi akusebenzi elizweni elinjengeZimbabwe lapho abantu vele bengahambi nje ngoba bekholisa ukuhamba.
Kathesi sikhangela indaba zempilakahle akula zibhedlela akulani. Abanye bahambile ukugula ngokwakho ukuthi eyabona phela oseyazi ukuthi bemncedi. Nxa umuntu esesidiba traveler unnecessary kukhanya engumuntu ophila komunye umhlaba esingawaziyo thina. Ukutshengisela ukuthi sibuswa ngabantu abangananzi impilo yomuntu abangafuni ukuyizwisisa ukuthi itshoni. Ngaba bayakhangela ukuthi kanti abantu bahambelani bebezakhuluma into engcono. Yikho-ke angiboni kungabantu abangathi bayasinceda nxa ekhuluma inkulumo enjalo.
Kwasekelwa ngenye ingcwethi kwezomnotho elwela ilungelo loluntu njalo umnumzana Masimba Manyanya othi uhulumende makalungise isimo somnotho.
Why? Because we have a form of political leadership that lacks a sense of priority and that lacks a sense of reason on matters, important matters of national policy development.
Ngani ngoba silo bukhokheli obungaziyo ukuthi bulandele kuphi oqhakathekileyo njalo kuyibukhokheli obungacabangiyo kundaba eziqhakathekileyo okumele kube yizo ezithuthukisa ilizwe.
Embikweni kahulumende owethulwe ngunkosikazi Mtshwangwa uthi wenza linkuthazo ngoba efuna ukulondoloza impilo yabantu njalo ebazi ubunzima ilizwe elibhekane labo kakhulukazi ngalesi sikhathi seziqondiso ze-lockdown ezikhuthaza ukuhlala emakhaya, ugqoka amamaski isikhathi sonke umuntu esemphakathini lokunye. Uqhubekethi iziqondiso ezihlelwe eZimbabwe zenziwe kulandelwa ezabekwa ngabenhlanganiso ebona ngezempila kahle emhlabeni jikelele eye World Health Organization, WHO. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingu Mavis Gama.